sokuyizika desendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 kuLwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
into leyo yenzakala ukuthi akhona ukuthanisa ngabothwa le omzuri wabazwelani badlula kukho lokhu undabaningi story badlula kukho lokhu onkomo badlula kukho lokhu odabengwabanalaba abakhona badlula kukho lokhu lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngabothwa ngahlala istopscam so nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika idegree ekulti
efakaza kukhomishini ecubungula imbangela yodlakela lukancwabakazi ngemva kokhetho usikomishi wamapholisa ukhomishina Goodwin Matanga uthi umkhokheli we-MDC ulakho ukubotshelwa icala lokutshotshozela uZulu ukwenza udlakela.
The MDC is gravely concerned about President Chamisa's security. There is a continuous threat to President Nelson Chamisa's life.
I-MDC ikhathazeke kakhulu ngengozi ebhekane lempilo kamongameli Chamisa.
Abebandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli walo umnumzana Nelson Chamisa kusengozini kulandela imizamo yokumthumba kuthange. Abesifazana bakobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini eyama-sanitary wear. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapholisa athi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owathumela ibutho ukuthi lingene ezitaladeni ngesikhathi abasekeli bebandla le-MDC betshengisela qede kwafa abantu abayisikhombisa. Lokho kwethulwe ngumkhokheli wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga kukhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu laba. Ukhomishina Matanga wengezelele sithi balobufakazi bokuthi umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa engaba lesandla ekutshotshozeleni abantu laba okuzabangela ukuthi bambophe. Esipha ubufakazi bakhe uMatanga uthe amasosha asebenzisa izikhali zabuhlobo lwe-AK-47 ngonanzelelo ngoba bengakwenzanga lokho kwakuza kufa abantu abaningi kakhulu ngenxa yokuthi abesekeli be-MDC laba babe lobudlwangudlwangu obesabekayo. Wayekhokhela amasosha lamapholisa ogatsha lwe-National Reactionary Force uBrigadier General Anselm Namo Sanyathwe utshelwe ikhomishini le ukuthi akulamuntu ngitsho lo yedwa awubulawa ngamasotsha. Uthi abafayo kumbe ukulimala badutshulwa ngabosomabhizimusi ababevikela izitolo zabo. Uthi amasotsha akumfanekiso eyathathwa kusenzakala ayedubula emoyeni ukwethusela nje ababegqekeza izitolo betshisa impahla edolobheni leHarare. Umkhokheli webutho uMnumzana Philip Valerio Spanda nguye obefakaza ngesikhathi sisiya emoyeni. Ikhomishini le izaqhubeka kusasa isizwe abufakazi. Akwaziwa ukuthi uMongameli Mnangagwa lo Mnumzana Chamisa bazamiswa na phambili kwedaleleli. Ukuhlaziya lolu daba uChrist Gandhi weStudio 7 uxoxele wala impi yenkululeko uMnumzana Max Mkandla yena othi ikhomishini le yenza isizingelezani nje kulokuthi ikhangele ukuthi owapha imvumo amasosha ukuthi adubule abantu ngubani.
I think yena nguye wadeploya abantu ukuthi beyedubula ngoba nakasoze vike into enjengayona leni clear umuntu lwana waye-ema silawo amavidiyo waye-ema lathi singama-former soldiers waye-ema waze watshaywa ngomunye wakhe ukuthi angadubula istraight umuntu kumbe wayemtshayela khona ukuthi uyaphuza kumbe wayemtshayelani ngasoze sibe kwazi ngobana kodwa nje amavidiyo silawo lokhana-ke akakusoze kusincede ngalutho okukhulunywa yilaba abantu ngobana lakho ikhomishini ukuziyebiza isela ukuthi lona isela liz zikhulule amapolisa ayideployiwe bamele bezidefende bekhuluma manga amasotsha ayadeploya bahamba bayadubula kodwa bedeployiwe ngubani so lokuthi bethone besiwestela isikhathi lapho besithi bona hayi ngama-businessmen lokhana yinto esingayifuniyo loko ze besidobhe kusukumbe esikhathi bani uyafuna into ezingazani kazichedakali kuzasenza khona khana kusasa singakuyivumela lokhu bagcina besithi bona abantu begoground babulawa ukuthi khona vele bona babedubulana bodwa ngoba bama-distant ayinombhobhu khathe sibona bethi bona hayi ngama-businessmen asobantwana thina batshaya ikhu lapha bathi bona hayi babezisomela yi-soft cu babekhupha ama-criminals around umgaba sazithulela so bangabe lokho besihlokoza ngeminwe yabo le bezibona ngazani singabantu abangabantwana we are also soldiers
sizwa kuthiwa bacabangela ukubana umnumzana Nelson Chamisa engabotshwa phezu kodaba lonalolu kuyafana lesakubona kuminyaka edluleyo okwakubotshwa kona inkokheli yamabandla aphikisayo
into le yenzakala ukuthi khona uChamisa angabotshwa leyi omzuri wabavelani badlula kukho lokhu undaba ningisitholi badlula kukho lokhu onkomo badlula kukho lokhu odaba engwaba nalabo abakhona badlula kukho lokhu lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngakutho ngahlala i-stop scam so nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika i-degree ye-politics njalo ebotshwa ebotshelwane ukuthi wenzeni kuChamisa lokho abangambopha ngakho ukuthi khona ngento leyi eyamabutho yena leyi mhla ka-1 August uChamisa kwakuza menza ukuthi eboshwe kuyini eyabebotshela ukuthi wenzeni
lo ngumnumzana Max Mkandla owala impi yenkululeko bexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo Zwayo ngali nyanga lalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezibathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 lwezi, Mutoko mhlaka 15 lwezi, Harare mhlaka 21 lwezi, Gwanda mhlaka 26 lwezi, Lufane mhlaka 28 lwezi, Sitsune ngakontuthuzi yathu, Kobulawayo mhlaka 30 lwezi, Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhutshwa yileli thuba.
Abebandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli wabo umnumzana Nelson Chamisa isengozini kulandela imizamo yokumthumba ngomgqibelo odluleyo evela emhlanganweni wokubonga abasekeli bakhe abamvotelayo emarondela kukhetho lalonyaka uGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo
kube isipitipiti emzini wemavuku lapho abohlangothi olubona ngomvikela kaChamisa abahlaselwe ngabantu abaze ngezimota abangazaziyo bagcina sebemisana beliswana nalaba bantu lesi sipitipiti sitshiye oyedwa walabo abavikela uChamisa elimele uChamisa ubikwa esenesikhathi eside ehlaselwa ngamapholisa ensitha ndawo zonke lapho ahamba khona ozosesatshelwa ukuthi impilo yakhe isengozini ekhuluma emhlanganweni nentatela zindaba esigodlweni se-MDC esemorgan twangirai house namhlanje izikhulumeli sebandla umnumzana Jacob Mafume uthi bakhathazekile ngendlela uhulumende kamnangagwa ahlasela ngayo uChamisa
The MDC is gravely concerned about President Chamisa's security. There is a continuous threat to President Nelson Chamisa's life, and we note with concern.
EMTC ikhathazeke kakhulu ngengozi ebhekane lempilo kamongameli Chamisa. Impilo kaChamisa isisengozini enkulu njalo sisinanzelele ukuthi uhlala ehlaseni. Siyakwazi ukuthi uChamisa ngumuntu oyazakalayo kodwa sikhathazeke ngohulumende osemhlasela yonke indawo ayakiyo okufana lokwakusenziwa ngohulumende we-apartheid.
Umafube uqhubeke ethi abantu abanjengomphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa abakhuluma iqiniso lapho athe isehlakalo semizamo yokuthumba uChamisa singaba sibangelwa yikungezwani phakathi kwalabo abamvikelayo. UMafume uthe lokhu ayisiko kwakuqala ukuthi uChamisa athunjwe ngamapholisa ensitha wona alembali yokubulala njengoba bake bamthumba bamtshaya bamtshiya elimele enkundleni endizamtshina ngeminyaka edluleyo. Ilunga ledale lePhalamende elimela eBulawayo Metropolitan unkosikazi Dr. Sibanda uthi kuhlasela kweziphathamandla zeMDC kuveza ukuphelelwa ngamacebo okulungisa umnotho welizwe kukahulumende kaMnangagwa.
Thina vele siyazi ukuthi nxa umuntu esehlulekile noma ubaba endlini nxa sehlulekile ukuthi akufanisa ukuthi asuthise noma imuli yakhe okwakhe ukufika engumuntu osesiba lolaka. Siyakwazi ukuthi uhulumende lo okhona uhulumende wababulali, yimbali abayithiya yimbali abazayithiyela abantu ukuthi bayabulala bona bayaziwa bayethusela abantu izikhathi eziningi izigayi uhulumende wezigayi. Thina uba u-advocate Chamisa siyakwazi ukuthi abantu bonke eZimbabwe lapha and uhulumende lo khona uyakwazi ukuthi abantu ezibhabhu lapha bavotele u-advocate Chamisa. So usekwazi ukuthi kuningi abazakwenza okokuzama ukuthi baphambanise abantu.
Kodwa uZulu okhulumele Studio 7 uveze ukungabi lethemba lengatsha zikahulumende ezivikela uZulu kakhulu amapholisa okumele ahlolise isisakalo semizamo yokuthumba uChamisa. UMnumzana Pascal Sibanda uthe imbiko kankosikazi Mtswangwa njengesiphathamandla sikahulumende akumelanga akhulume ngale ndlela ngodaba olusezandleni zamapholisa ngoba kuphambanisa uphenyo.
Indaba yokuthunjwa kukaChamisa ngibona ngani amapholisa kumele ayenze uphenyo lwayo lwabo bengawungela ipolitics engenelayo ngoba sifisa ukubona ukuthi ipolitics uhulumende yena sitshe wangenela wafaka umbono wakhe ungazange kube lophenyo elivela emapholiseni. So ngithi amapholisa wona kumele ayenze uphenyo lolu kungelaza ukuphetha njalo ngendlela eqondileyo okusemthethweni.
Imizamo yokuthumba uChamisa ikhumbuza abantu ngokuthunjwa komunye owayesola uhulumende weZANU-PF uMnumzana Hidayi Samara laye wahlaselwa ngamapholisa ensitha ngomnyaka ka-2015 wanyamalala kuze kube lanamhla lokhu. UMnumzana Thendai Biti, Morgan Komishi kanye loMo Chitsiba ngezinye zezinkokheli ezenzike zaphuma egcekeni ziveza ukukhathazeka ngokuhlaselwa ngabantu abangabaziyo. Ekhuluma emhlanganweni wemarondela ngomgqibelo uChamisa uthe akusakhulelanga ukuqhuba inhlelo zakhe njengoba amapholisa ensitha etshona emlandela ndawana yonke esipha isibonelo sesihlakalo sokuhlaselwa akwenziwa khona eDombo Shaba. Ngimele iTudio 7 seHarare ngiuGibson Bebe.
Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezokwenjiwa namhla ibuzisise iziphathamandla zikahulumende kanye lezewange colliery ngokuningi okubikwa kungaqhutshwanga ngemfanelo kukhethwa ibhodi kanye lokusetshenziswa kwemali kulinkampani. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti yedale le obesePhalamende.
Udaba lwewange colliery luhlupha ngento elandelayo. Okwakuqala, uminista weMines ubaba uChitando wake waba ngumgcini sihlalo weboard yeWange Colliery. Wasephuma ke ngoNovember 2017 ngemva kwekhuu eyayenzakalayo wase appointwa ukuthi abe nguminista weMines. Athese umnyaka lokuphela ungakapheli wasethuka ke wathi yena usefaka iWange under reconstruction. Kodwa ngabe uqhathekile ukuthi sithi ukuthi engakayenzi khonokho. UMnumzana uChitando uke waba lokuzama ukuxotsha amanye ama-board members. Ngiyakholwa kuthiwa kulama-board members amabili engake ngawatsho ngamabizo awaye ngabafuni ukuthi behlale ku-board liya. Esehlulekile-ke ukuthi ekwenze khonokho wasegcina esesenza-ke lokho okuthiwa yi-reconstruction. Kodwa ubuchapha obukhona na wenza leyo reconstruction lokho kwenzakala ngesikhathi yona leyo board esikhuluma ngayo ibisivele yake yaxotsha amanye ama-managers for corruption ewange laphana ukuthi babethatha izimali. Babathi bebasuspendile ke basebefaka a very reputable audit firm ukuthi ihambe iye kwenza i-forensic audit ukuthi kubonakale ukuthi kuyini okwenzakalayo. So namhlanje bekuyiqhubekela phambili kwecommittee yemine izama ukubonisisa ukuthi kanti lento ukuthiwa heli construction vele yenziwe ngendlela efaneleyo yini. Ngoba umbuzo omkhulu okade ukhona kucommittee meeting namhlanje ngeyokuthi how selifaka i-reconstruction. I-reconstruction lifakwa u-administrator, u-administrator low uyabe esiyakudla futhi kuleyo nkampani elithi lina kayiselamali. Kanti le nkampani ivele iqatshe ama-auditors ukuthi audit ukuthi ama-managers beziphatha njani izimali zale nkampani. Then lina-ke nxa selisenza-ke i-reconstruction yasokungani bavalela i-audit le ukuthi ingakhiphi ubuchapha lobo okade buvele bukhona. So namhlanje sihlangane lo-administrator wenkampani, sihlangane lo-minister we-justice, u-minister we-justice simbuza ukuthi kake esitshele esicasele ukuthi okuyikho sibilokumqoka okwamenza ukuthi yena eyenze leyo reconstruction kwakuyikuyini. Ngoba ngabe kuthiwa khona kwakuyizinto nje zokuthi sifuna ukumaneja ikhampani, babengamelela phela bebona ukuthi i-audit le efakwe yibhodi iyaphuma lani.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti edale lephalamende ebona ngezokwemba. Lithiye indlebe kuwona lo msakazo ekuseni ngo-6:30 AM lapho esizaqhubekela phambili ngalolu daba.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-6:30 kusiya ngo-9:00 ntambama, lapho esizabe sikhangela ukuphuma kuphenyo lokudinga imbangela yodlakela olwabangela ukubulawa kwabantu abayisithupha bedutshulwa ngamasosha ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu base-Ukraine bavote izolo bedinga umongameli. Lanxa uDenis Pushlin, umkhokheli webandla leDonetsk oleminyaka engama-37 ethole isilinganiso sokungamashumi edlula kancane ayisithupha i-61% samavoti, ubikwa esedlulwa kancane nguLeonid Pasenchik, umkhokheli webandla leRuhansk, kodwa amavoti engakapheli ukubalwa. Isilinganiso sezidakamizwa ezifunyenwe ngamapholisa angelamngcele emhlubulweni wange-South Asia siveza ukuba lonyaka sizaba ngesikhulu okwedlula eminyakeni kakhulu esilungiswa kwele miyama. Omama bakobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini yama-sanitary wear bezama ukubalekela intengo yayo ephezulu. Izifundo lezi ziqhutshwa ngabenhlanganiso ye-Inspire Women and Children esebenzela kobulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ama-sanitary pads lawa abawathungayo alakho ukuwatshwa loku-ayinwa ukuze asetshenziswe njalo esikhathini esizayo. Lokhu kuyinto enza ukuba iningi lingabhekani lodubo lokuqonga kwentengo sikhathi sonke. Omama abangene umhlangano wemfundiso lo bathi le yinto engabasiza kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi kukubambe ungakhangelelanga njalo ungelamali. Unkosikazi Lindiwe Maseko owenhlanganiso ye-Inspire Women and Children Foundation obefundisa omama ngokuthunga ama-sanitary pads uthi uhlelo lwabo lolu lulakho ukuphathisa omama ngoba kuningi okusetshenziswa ngomama okungalungelanga ukuthi bakusebenzise njalo okuningi kwakhona kuyathengiswa. Loku abakufundisayo akulahlwa mahlayana ndawana yonke kuvimba ubuchapa babantu.
Sina lapha sifundisa ngokusebenzisa ama reusable sanitary pads. Siyabafundisa omama ukuthunga ama pads lawa ukwenzela ukuthi bazincedise bathole abakusebenzisayo nxa besesikhathini. Njalo abantwana besikolo kwesinye isikhathi abahamba esikolo uzwe kuthiwa kuswelakale isanitary wear yokuthi basebenzise. So ngalokhu thina esikwenzayo siyafundisa omama ukuthi bazincedise ngoba kuningi esikuzwayo ukuthi abantu bayakusebenzisa okunye kwakhona kulungela ukuthi umuntu angabe uya kusebenzisa. Njalo lokhu kuyanika umama isithunzi ngoba akasela kwethuka ukuthi inyanga nxa isikhathi lesi sifika ngiyabe ngingela nto yokusebenzisa. Njalo kuningi kwakhona kuyathengiswa. So lokhu thina esikufundisayo umuntu uya kuwatsha aphinde futhi njalo anjani akusebenzisa. So kuyaseva lasesikhwameni. Njalo le hygiene ngoba siyathola ukuthi okunye kwakhona kuyaphongulashwa yonke indawo. So i-environment yethu igcina isingcolisiwe. So lokhu khona akula into ezinjengazona lezo.
Ekhuluma ngokuqakatheka kokuhlanzeka, uNkosazana Bianca Chinamasa, omunye wabangene lomhlangano, uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlale ehlanzekile ikakhulu nxa esesikhathini ngoba kulakho ukuletha amahloni ebantwini.
Kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlanzeke ikakhulu nxa besesikhathini. Kufanele ukuthi abantu in terms of hygiene, kuqakathekile ukuthi abantu abangabafazi begeze behlanzeke, make sure ukuthi bayageza behlale be. Umuntu ongumfazi nxa esesikhathini lesikhathi ukuthi nxa ungayekela ukugeza ungaba lengcekeza uyagcina uzosika liphunga elingekho right, and kufuna ukuthi into le iqinise iaffecta abantu abase eceleni kwakho. Ukuba sesikhathini nanti into le kumele kube yimfihlo yakho wena, so akumelanga ukuthi kuze kugcine sowuphumela lawa abanye abantu ngaphandle. Umuntu ongumama ma esesikhathini kuyakumele ukuthi esebenzise i-sanitary wear, bengasebenzisa o-cotton wool or ama-pads, ama-tampons, but kuqakathekile ukuthi make sure ukuthi izinto abazisebenzisayo lezo zinto zagcina sezibalimaza ziba-affecta i-health yabo.
Unkosazana Buhle Benkosi Mhlanga laye ongene loluhlelo uthi kuqakathekile kubomama ukuze balondoloze impila kahle yabo.
Program leyi ibalulekile kakhulu kubomama especially emakhaya ngoba ezikhathini eziningi ulwazi kalukho, ezikhathini eziningi ulwazi luba khona emadrobheni, and njalo thina sithi kasifundisaneni kasakhane ukuthi ilizwi lizwakale emuntwini wonke ngoba ezikhathini eziningi siyafa njengabafazi sibulawa izinto ezincane, sibulawa ungabe lolwazi lokuthi izinto lezi zisebenza njani, zisetshenziswa njani ngoba gathesi siphila endulo ukuthi kusetshenziswa amabhethu, kusetshenziswa izikhumba, izinto ezinjalo. Ongangukuthi lokho kusuka kusilimaze thina kwi-health yethu njengabafazi. Whereas kulezi nsuku sokunezinto ezishiyene kakhulu ezingasetshenziswa.
Unkosikazi Patience Ndebele onguye owasungula inhlanganiso ye-Inspire Women and Children Foundation uthi bananzelela ukuthi abantwana abangamankazana oyedwa echumini bayalova esikolo ngoba besesikhathini. Uthi lolu hlelo lulakho njalo ukuphathisa omama ukusungula amabhizimusi abo ngokuthunga bethengisa ama-reusable sanitary pads lawa.
I-project le yama-reusable sanitary pads yavelela ukuthi amankazana 1 in 10 ayakhutha isikolo ngendaba zama-periods. And into le ukuthi abantu bayidiscuss kunzima eZimbabwe ngoba i-culture yethu ayivumi ukuthi sikhulume ngegazi labafazi. Omama abaningi namankazana basebenzisa izinto ezinjengamahlamvu, utshani, inhlabathi kumbe ama-newspaper ngoba bakwanisa ukuthenga ama-sanitary pads. Nge-project yethu leyi sizama ukusiza omama ukuthi hayi lanxa lingathengi lingafunda ukuzenzela ama-sanitary pads a-hygienic. So khathesi sibhoda around ama-community amaningi sibafundisa ukusebenzisa ama-reusable sanitary pads bewayenze ukuthi bawathunge befunde plus ukuthi beqasa ama-business abo ngeprojekthi yona leyo.
Omama abaningi abangene lezi zifundo bathi kuzasiza kakhulu labo abanakekela intandane labafelokazi ukuthi bazisize ikakhulu nxa imali ingekho. ngokufanayo abantwana emakhaya lezigabeni balakho ukuthi bazithungele bengaphili ngokucela ukuthunyezelwa kumbe ukuthengelwa ngabadala kumbe abafowabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqembu elinqobe kumqhudelwano wenkezo yeChibuku Super Cup eliTriangle lithi lizaphatheka kumncintiswano okudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika kweCAF Confederations Cup. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leTriangle libe liqembu lesine ukuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lomncintiswano wavuselelwa ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutshaya eliwenzele iHarare City ngo-2 kanyanga ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeKibo. Umgcinisihlalo weqembu leTriangle uLove Momatikinyitse utshele intatha yezindaba zemidlalo ukuba iqembu lakhe lizaphatheka umncintiswano weCAF Confederations Cup, lona okulilungelo eliphiwa iqembu eliphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup. Kusenjalo umqeqeshi weqembu leHarare City uMark Harrison uphinde wakhala ngokudlala la ekipo ekupheleni komdlalo ngomgqibelo wesithi lokhu kudlala indima ethile ekunqotshweni kweqembu lakhe.
The environment we're playing in is an uneven playing field, you know.
Thina ungasifananisa nje labantu abakade bedlala ibhola lensimbi, ngoba ngokusiletha ukuthi sizodlalela enkundleni yeGibo bahle bathuthukisa amathuba ukuba iqembu leTriangle liphumelele, ngoba yinkundla yabo lapho abalabalandeli abaningi khona. Bekumele lomdlalo ufakwe enkundleni yeBaba Fields kumbe yeMandaba ukuze sonke singabi ngekhaya.
Esephendule umqeqeshi weqembu leTriangle uTaurai Mangwiro uthe kuvele kuvamile kulomncintiswano ukuba kube leqembu elidlala lingekhaya kufinal, njengoba lalo eliHarare City nyakenye liphakamise inkezo lidlala lingekhaya.
It's a precedence that has been set by the sponsor.
Akuqali ngathi lokhu okwenzakalayo, ngoba lami ngisaqeqesha iqembu leHarare City sinqobe sidlala singekho ngekhaya sitshaya iqembu letyanamuntu, ikanti labo nyakenye bebedlala besekhaya kodwa iqembu leHow Mine kalizange likhonone. Naphambilini njalo iqembu leNkezi Platinum liphakamise linkezo lidlala ngakibo eBaobab, ikanti lele FC Platinum lalo liphakamise lidlala lingakibo eManda.
Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup, iqembu leTriangle lithole inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu njengomvuzo wokuphakamisa elikwenze inkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leHarare City lona lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu njengomvuzo wokuphuhla lasendaweni yesibili. Amaqembu aphumeye kusigaba sesemifinali lazathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawa aphelele kusigaba sekwarterfinal azathola inkulungwane ezingamashumi amabili, kuthi lawa ahle aphelelwa ngumphako kusigaba sakuqala esomncintiswano azathola inkulungwane ezilishumi lanhlanu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Ntshantshi.
Ngakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Efakaza kukhomishini ecubungula imbangela yodlakela lukangcwabakazi ngemva kokhetho, usikomishi wamapholisa uCommissioner Gordon Matanga uthi umkhokheli we-MDC ulakho ukubotshelwa icala lokutshotshozela uZulu ukwenza udlakela. Ababandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli wabo uMnumzana Nelson Chamisa isengozini kulandela imizamo yokumthumba kuthange.
omama bobulawayo baqala imfundiso yokulungisa impahla esisetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini eyama-sanitary wear. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.